ndaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 21 kwenkwezi 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, seliqongela yakwa bangamashumi amane lathoba mnembili 48 inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe, uthi asebelalo leli gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,027,732.
Amanzi angenayo edolobheni esesiwatreate esibamalutshwana esesikwenza njengedolobho sesigezelile ama-hours lapho esihlala khona singalamanzi, sesithi amanzi azabuya once a week.
Ikansile yakoBulawayo isiqalile uhlelo lokuvalela abantu amanzi okwensuku eziyisithupha, osokusitsho ukubana izakhamizi sezithola amanzi kanye kuphela ngeviki.
Bamuchaya ngomgqibelo emva kokuthi wakhuluma kuvideo yakhe eyenza isolidarity, ekhuluma ukuthi abantu abomama amalungelo awo amele ahloniphe.
Abayinhlanganiso yezinhlanu ezilwela ilungelo loluntu sebekweze isikhalazo sepetition kumakomishini amathathu abona ngezelungelo loluntu, bekhonona ngokuthunjwa lokukhahlanyezwa kwabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Seliqongela yakwa bangamashumi amane lathoba mnembili 48 inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Leli nani lengezwe ngababili abahlolwe izolo abakade bephindele ekhaya bevela kwele Botswana lakwele South Africa. Okwamanje sokusinde abantu abalishumi lathoba mnembili 18, kuthi abagulayo nge-COVID-19 sebengamashumi amabili lasitshiyagalombili. Yabulala abane. Asebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 loba hatshi elizweni, lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 32,862. Abekolitshini le-John Hopkins University lakwele Melika babika ukubana emhlabeni jikelele asebetholwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,027,732. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu 328,730, kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyenwe bele gciwane leli sebezinkulungwane phose ezilikhulu 95,201, labulala inkulungwane phose ezintathu 2,997, kwasinda inkulungwane ezingamashumi phose amane 38,075. Ikansili yakoBulawayo isiqalile uhlelo lwayo lokuvalela abantu amanzi okwensuku eziyisithupha, okutsho ukubana izakhamizi sizathola amanzi kanye kuphela ngeviki. Emizameni yokutholisa idolobho amanzi, ikhansili isiqalile njalo ucwaningo lokuhlambulula amanzi awedamu leKami ngesikhathi belinde kuphela kokwakhiwa kwedamu leGwayi Shangane kanye lemigodi yamanzi aseNyamendlovu. Loba nje uZulu eseqalile ukukha amanzi kumachibi asedolobheni angahlanzekanga kungenxa yedubo lokusilela kwamanzi. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umasipala wakoBulawayo wazise njalo ukuba usemise uhlelo lokudonsa amanzi edamu lelowancema njengoba lingaselamanzi. Unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumi sekhansili yedolobho lakoBulawayo, uchasisa ngenyathela labo lokuvala amanzi kanye ngeviki.
Amanzi angenayo edolobheni esesiwatreate esibamalutshwana esesikwenza njengedolobho sesigezelile ama-hours lapho esihlala khona singalamanzi, sesithi amanzi azabuya area once a week. Lapho senzela ukuthi amanzi akhona emadamu enelise ukuthi efike inext rainy season. So esikucelayo kuzakhamizi ukuthi silondoloze amanzi nxa ebuya njalo sihlale silamanzi sikwazi ukuthi insuku seziziningi lapho esingasoze siphela lamanzi khona.
UNkosikazi Mpofu uqhubeke ethi sebethe bama ukukha amanzi kulowancema ngoba sewomile.
Idamu lelowancema sigcine ukusebenzisa ngeviki ephelileyo ngoba amanzi akuleli damu ebesemancane kumbe emalutshwana. Lokhu kusho ukuthi amadamu esiwasebenzisayo kathesi njengekhansili ngu-Insiza, Mayfair, Inyankuni bese siba lomtshavezi.
Emizameni yokulwisana lodubo lokusilela kwamanzi, ikhansili yedolobho isisungule uhlelo lokuzama ukuthi badinge ulwazi lokuhlambulula amanzi awedamu leKami. UNkosikazi Mpofu uyakuchaza lokho kabanzi.
IKami Dam damu lakoBulawayo esingalisebenzisiyo lidamu eliba lamanzi nxa izulu likhona njalo siyananzelela ukuthi ngamanzi angasetshenziswa. Njengecouncil kathesi siyenza okuthiwa yi-study ukuthi sikhangele ukuthi amanzi lawa engahlanjululwa njani eyenelisa ukuthi esetshenziswe futhi esingathi yi-recycling. Okunye esikunanzelelayo amanye amanzi esingawasebenzisa lawa ayi-recycled ayenelisa ukuthi encedise kumbe ema-industry lapho kusebenziswa khona amanzi as part of manufacturing so that amanzi la amanye ahlambulukileyo ayenelisa ukuthi egcinelwe ukunatha lezinto. Okwakathesi njengoma ngitshilo asikaqalisi ukuthi sihlambulule amanzi, sithe sisayenza i-study singathi sayenza i-research kumbe investigation. Sithole ukuphathiswa yi-AFDB ukuthi siyenelise ukuthi siqalise ukudinga ama-experts angasincedisa ukuthi akhangele lolu daba lwe-recycling esiphe i-answer that will assist us ukuthi simove forward. So kakathesi siku-planning stage or ku-research stage. Imali le esilayo ekuyenza i-research is through i-AFDB. Iprojekthi esiyenzayo kathesi edolobheni.
Isakhamuzi semzini weNkulumane koBulawayo, uNkosikazi Linda Sibanda, uchaza ngobunzima ababhekane labo lwamanzi.
Indaba yamanzi le bakithi asaziwa ukuthi kumbe singancedise kanjani. Ukungabi lamanzi kubuhlungu kakhulu. Sokubangela ukuthi kudaleke eminye imikhuhlane leminye kade sithakele kade ngekho phezu kwawona lowo velo okuthiwa khona kumele abantu behlanzekile begeze izandla bathini thini. Ngokungananzelela kathesi abaningi bagcina bengakwenzi khona lokho ngoba amanzi akhona kawekho. Lazo izinto zakhona zokubekela amanzi zakhona zigcina futhi seziletha ukungahlanzeki ezindlini. Kwezinye izindawo kunje so amanzi ahamba mthokotho ngesikhathi abanye besithibona balamanzi indawo zakhona ziyabe zingela amanzi.
Usiba lukhulu wakoBulawayo uNkosikazi Judith Ncube kuliviki ubike ukuba uhulumende watholisa leli dolobho imali yokulungiswa kwemigodi yamanzi, izibholane zenyamandlovu, njalo uphakathi kokwakha idamu leGwayihlangani okulakho ukuqeda udubo lwamanzi edolobheni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz bushort wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 PM sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz kushort wave.
Abenhlanganiso ezinhlanu ezilwela ilungelo loluntu sebekhweze isikhalazo sepetition kumakomishini amathathu ezolungelo loluntu, eyeZimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Gender Commission, le National Peace and Reconciliation Commission. Bekhonona ngokuthunjwa lokukhahlanyezwa kwabesifazane abathathu be-MDC Alliance kanye labo bonke abalwela ilungelo loluntu elizweni. Kwezisigama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi enhlanganisweni yeWalpe uNkosazana Stabile Dewa ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukusa lincwadi yezikhalazo le kula makomishini wamathathu.
Some of our demands to the independent commissions include the need for them to facilitate for an independent
esikucelayo kula makhomishini asebenza ezimele ubalisa ukubunjwa kwequla labantu abazosebenza bezimele ukuphenya lolu dabo lokuhlukunyezwa kwabesifazane ngabezomvikeli ukuthi amakhomishini la enze zibe khona indlela ezikhululekileyo zokuba abahlukunyeziweyo laba benelise ukuya kwethula ubufakazi babo phezu kwalokhu okwabehlelayo babuthwe abenza lokho bahlawulwe abahlukunyeziweyo laba
provision of reparation and compensation for the victims and their families.
Unkosazana Dewa uthi base lincwadi ngomvulo kuyonale iviki okufakazwe ngesinye seziphathamandla kwenye yecommission enikezwe lincwadi yezikhalazo yeZimbabwe Gender Commission. Unkosiyazi Virginia Mwanikwa.
Yes, we have received a petition.
Yebo, sitholile incwadi elethwe ngabenhlanganiso ezinhlanu ezisebenzisana labesifazane becela thina njengabeZimbabwe Gender Commission ukuthi senze uphenyo.
We already started our own internal investigations.
Isikhulumeli enhlanganisweni yababalisi ye-Amalgamated Rural Teachers Union, R2's, uMnumzana Nation Muzitirwa, ulandisa ngezinye zezehlakalo iziphathamandla enhlanganisweni yakhe esezithe zahlangana lazo.
U-Obert Masarauri wake wa-abductwa last year bamchaya eHarare. Silo Secretary General wethu we-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uRobson Chere, bam-abductor bamchaya e-Acturas.
UMzitirwa uveze njalo ukuba kunsukwana ezisanda kwedlula kusanda kuhlukunyezwa esinye njalo isiphathamandla enhlanganisweni. UNkosazana Mo Blessing Nyambara
bamuchaya ngomgqibelo emva kokuthi wakhuluma kuvideo yakhe eyenza isolidarity ekhuluma ukuthi abantu abomama amalungelo awo amele ahloniphe.
Osewaxotshwayo umsebenzi ehlangothini lwababona ngokungena lokuphuma kwabantu elizweni lwe-immigration ngesizathu sokulwela amalungelo abesifazane ababehlukunyezwa ngaleso sikhathi, uMnumzana Nkosana Mthunzi uthi lanxa elincoma lelinyathelo eselithethwe ngabenhlanganiso lezi makungenziwa kukhethwa ukuthi ngubani ohlukunyeziweyo ngoba zinengi izehlakalo okungakhulunywa ngazo.
Nxa sesikhuluma ngobubi asikhulumeni ngobubi, le into enje imbi sikhulume ngaso, sikhuluma ngazwilinye.
Abamanyane beloba incwadi yezikhalazo bakwenze phansi kwendikimba ethi hashtag women demonstrate, hashtag no to torture, hashtag justice, hashtag end rape. Lezi nhlanganiso zibalisa eye Women's Academy for Leadership and Political Excellence, We Lead Trust, Economic Justice for Women Zimbabwe, Female Prisoners Support Trust, leye Imbamukazi Umuzi Ngumama Trust. Iphinde yathunyelwa njalo kunhlanganiso ezibalisa eye UN Women, African Union Commission, SADC Gender Commission, Ministry of Home Affairs and Cultural Heritage, Ministry of Justice and Parliamentary Affairs, Ministry of Defence, Security and All Veterans Affairs, kanye le Parliament of Zimbabwe. Ukuhanjiswa kwale ncwadi yezikhalazo kuza ngemva kwezehlakalo ezimbalwa zokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwenkokheli yesifazane ephatheke kwezombusazwe. Bathi kusobala ukuba lokhu kuhlukunyezwa kwabaphatheke kumikhankaso etshiyeneyo kuqondiswe kwinkokheli yabesifazane elwela ilungelo loluntu ebotshwa mahlayana kunje kulabane abalodaba olulokhelo semthethwandaba besetheswa icala lokufuna ukuvukela uhulumende. Laba babalisa uNkosazana Rita Nyampinga, uStabile Dewa, Farirai Kumbonzwanda, lommeli weHarare West edalele ephalamende uJoana Mamombe. Ngimbele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazane asiyihluzeni bomama. Siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele, kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus le asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Ibandla eliphikisayo LMDC Alliance lithi umongameli Emmerson Mnangagwa wengeze isikhathi esingelamkhawulo ukuvalwa kwelizwe okwe lockdown ngoba esesaba ukubana ilizwe lingavulwa kungaba lumvukela. Leli bandla lethesa njalo uMnangagwa lebandla lakhe lezanu PF umlando wokubandlulula ekupheni uncedo abaswelayo ngesikhathi ilizwe livaliwe. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla uMnumzana Swithan Chirohodza Modalolo.
Uhulumende kaMnangagwa uthethe ithuba le-COVID-19 coronavirus ukulwisa ilunga, ukulwisa ibandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa. Into esuke yayenzakala ukuthi uhulumende wathembisa abantu kwayofakwa umthetho wokuthi amacala azabe ethonisiswa ngamacala aqakatheke kakhulu. Kodwa sabona uhulumende eseletha isinqumo se-Supreme Court, benikeza uZulu isinqumo esivela e-Supreme Court ngesikhathi se-coronavirus. Ende isinqumo leso sesibizwa ngabantu uthwa besithi i-corona virus judgment. Sizananzelela futhi mfowethu Chris ukuthi ngalesi sikhathi yiso isikhathi lapho okuthathwe okuhluthunwe khona umeli wephalamenti weHarare West uJohana Mamombe, uCecilia Chimbiri loNetsai Maroba kuRoad Block bayohlukuluzwa kakhulu amankazana lawa, behlukuluzwa labo esicabangela ukuthi amalunga.
Likubona njani okwenziwa nguhulumende ngalesi sikhathi? Kulo bandlululo yini alwenzayo kakhulu ekwabeni uncedo lokudla lokunye?
Ubandlululo lukhona ekwabeni ukudla, and ubandlululo lo laluqali esitolo, phakathi esitolo. Kuqala vele ekwabeni komhlabathi, ngoba phela ukudla siwuthatha emhlabathini, singalima siyathola ukudla. So yikho lapho oqalisa khona ubandlululo. Zananzela ukuthi abantu abanikwa, abanikezwa umhlabathi omuhle abantu bezanu phela. Ye abanye bengawuthola kodwa abasoke banikezwe omuhle njengamalunga awezanu phela. Kuyokuthi uhulumende lo uyazi ukuthi kuphethe abantu isihluku. So into abayenzayo yikuzama ukuthi amazwe angaphandle bebezwanani lamazwe aphandle. Lokhu bakwenza ngokuzama uvuselela ama bilateral protection agreements abhidlizwa ngesikhathi sikaMgabe, ebhidlizwa ngabantu bakhona kakhesi kuhulumende kaMnangagwa.
UMnumzana Swithan Chirohodza isikhulumele sebandla le-MDC Alliance kobulawayo. Ubexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekhona le wobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, uChris uphinde waxoxa lesiphathamandla sezanu PF uMnumzana Joseph Chuma ukuba aphendule umlando abawetheswayo.
Umuntu otholakala ekhuluma into enjalo ukubana ukuvala kwelizwe yindlela eyenziwa nguhulumende ukuthi avimbezele abantu be-MDC ukuthi bengathengiseli, ngimbona nganto mina uyabe isiphukuphuku ndini sokugcina sibili. Ngoba into le corona ibhahile emazweni wonke, khangela amazwe ale mali ala ma-economy asebenza kakuhle, o-Melika, o-Britain, o-Russia, khangela ubona ubana abantu bafa njengempukane njani ngenxa yokuthi abanye baphuza ukuvala ama-borders abo, abanye bebaphuza ukuthi benze iziqondiso ezabiswa yi-WHO. Sokubonakala ke kathesi ngama high rates infection, sokubonakala kathesi ngama high rates abantu abafayo. Pho thina lapha njengoba nje izinto zethu zingakami kahle kangako, bese sifuna ukuthi kona singathathi izixwayiso ezinjalo sipho ngokuvula. Sisithi ngenxa yokuthi MDC ifuna ukuthengisela, ngumbhedo lowo yikuhlanya sibili okuphindiselweyo.
Ungathini njalo kulabo abathi amapholisa lamasosha alocuku emsebenzini wokuvimba abantu ukuthi bangahambi hambi mahlayana phansi kohlelo lwe-lockdown?
umongameli wethu ubaba uMnangagwa wasinika i-target e 5 million voters by 2023. Ngakho ke indaba yokudla umuntu ezamphefu sibili opheleleyo ngeke wathatha ukudla wancitsha abanye abantu. Thina ngapha sizama ukuthi sibakhombise abantu laba basivume basivotele nxa sokubuye u-2023. Ngakho ke amalunga wonke ezamphefu bakutshelwe konokubana nxa siphuma ngala same siyokhankasa singancitsha abantu ukudla singabandlula abantu njalo. Wonke umuntu kumele athole ukudla ngokulingeneyo ngoba wonke umuntu ngumzimbabweni. Umongameli wethu ubaba uMnangagwa ukhangelele abantu bonke ngopresident welizwe kaso president wezanupiyefu kuphela. Ngakho yena isifiso sakhe ukuthi wonke umuntu kafide, wonke umuntu kangatholakali ebulawa yindlala. So angiboni kuna ukhona umuntu ezanupiyefu selopheleleyo ongakwenza okwinto okunjalo bana abadlule ekupheni ukudla. Ngaphandle nje kokuthi unandabona vele emulini lemuli ihlanya kawuyisweli, njengoba nje umfundisi wamsweli emulini ihule lalawo lisweli futhi emulini, umthakathi futhi kaswelakali emulini. So kuyatholakala konokwana, kodwa ke izanupiyefu yena isinqumo sayo yona akufide wonke umuntu. Indlala kayikhethi, indlala kayikwazi ikhadi lemhlangano, indlala ingena anyway.
Umnumzana Joseph Chuma, yisiphathamandla sebandla lezanupf. Lapho ke lingizwe ekhuluma ecingweni loChris Kandi weStudio 7 ekoBulawayo. Elengoswana selifike ekuqineni kohlelo lwayo lwe-lockdown okuzindaba ezinhle kwabanye abeZimbabwe abaphila kulelo lizwe abakade sebethole impilo isilukhuni. Kodwa labo akade sebephumile baya ekhaya ngesikhathi se-lockdown babhekane lobunzima bokuphindela kwele Botswana. Intsheli ye-Studio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba eseHaveron kwele Botswana.
Uhlelo lwe-lockdown kwele Botswana luphele phakathi kobusuku ngolwesithathu, kugqitshwa insuku ezingamachumi amane lasitshiyagalombili i-48 iningi labantu lihlezi ezindlini. Le bekuyindlela yokulwisana lokumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana bajabuliswe ukwesulwa kohlelo lwe-lockdown lona olukade selulethe ukuhlupheka kwabaningi, ikakhulu abaphila ngemsetshenzanyana ama-piece jobs. Unkosikazi Emily Moyo ohlala eHaveron uthi kwizindaba ezinhle ukuthi lockdown isiphelile ngoba indlala ibe isingenile eningi.
Kade kungasaphumeli, kungcono ukuzwa ukuthi i-lockdown isiphelile. Mhlawumbe abantu sebengaphuma phandle badinge imisebenzi yokuziphilisa.
Umnumzana Stan Ncube uthi bekufanele ukuthi uhlelo lockdown luphele ngoba umkhuhlane we-coronavirus ungabhahanga kakhulu kule Botswana.
Ye ungakhangela abantu abanengi been affected by i-lockdown. Inamba yabantu abane coronavirus kwele Botswana iphansi kakhulu. Ngakho kulungile uhulumende avulele abantu ukuze impilo iqhubeke kwamanye ama-sectors. Abaningi abakithi baphila ngama-piece jobs, kade sebethwele nzima kakhulu ngesikhathi se-lockdown.
Kodwa indlela yabeZimbabwe abafuna ukuphenduka kwele Botswana ayilula ngoba imingcele phakathi kwamazwe omabili lokhe ivaliwe. Labo abalamaphepha okusebenza kwele Botswana uma bephenduka bazamela baqale bavalelwe kwamaviki amabili bengavunyelwa ukuya lapho abahlala khona beku-quarantine. Abalamaphepha babhekane lobunzima bokuphenduka, iBotswana isiyaqinisa ukulinda emngceleni kuyindlela yokwenqabela ukungena kwabantu elizweni okungekho emthethweni abangaletha i-COVID-19. UMnumzana Mthabisi Dube uthi akusoke kube lula kwabandi ukungena kwele Botswana okungekho emthethweni.
Sizwile ukuthi akumanga kuhle kuma-borders kulamasotsha indawo yonke. Lokho kuza kwenza kube nzima kulabo abekhaya ukuthi baphenduke. Kuzaba nzima kakhulu.
Abavalelwe ngaphandle kwelizwe bagoqela abantwana besikolo ababevakatshele eZimbabwe. Izikolo zizaqala ukuvulwa kwele Botswana kusukela ngolwesihlanu kusiya phambili. Ele Botswana lilenani eliphansi labantu ababanjwe belo mkhuhlane we-coronavirus bengamachumi amabili lasitshiyagalolunye i-29 kuthi abangamachumi amabili lanye 21 sebesilile, oyedwa walahlekelwa ngumphefumulo. Kodwa leli lizwe lithi uma isimo se-coronavirus singajika uhlelo lwe-lockdown lunakho ukuphenduka. NginguMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngeHaveron kwele Botswana.
Ngesizwe okukhulunywa ngabalaleli baka-Studio 7 enkundleni zokuxhumana eze-social media. Bye.
Ngikhumbule ukuthi lakho ukusithumezela imlayezelo yenu etshiyeneyo kuWhatsApp nombolo ethi +1 202 465 0318. Thumela owakho umlayezelo khona manje. Nanko okunye okwethulwe ngabantu abatshiyeneyo.
Ngicela ukuthi izikolo zime kancane ngoba sithwala umkhuhlane uyamemetheka ngesikhathi somqando. Impilo zabantu bakithi ziqakathekile. Yebo, lesikolo siqakathekile, kodwa ke bakithi nxa kungaba kuyikuthi abantwana sebevulile ngomqando, sibonazana umkhuhlane uzamemetheka bakithi ube mningi. Sizalatshwa ngani izihlobo zikaNkulunkulu njengoba kuthiwa kuncediswa ngomoya? Nxa sokumemethekile bakithi, siyanxusa ukuthi ngaziyama kancane izikolo lezi ukuthi aziyavula. Umqando lo uJune edlule kuthi ngale kwakhona ke kube sokuvulwa, ngoba kungavulwa kathesi sibone ngani impilo zabantu singaba sengozini kakhulu kakhulu. Siyanxusa sibili. Ngumama okhulumayo ngiseplum.
Sanibona nibalaleli phela Studio 7. Siyezwa sibili uma kuthiwa isikolo zizafanela zivulwe. Yebo, ye vele zona zizafanela zivulwe sibili isikolo, kodwa asikhangele ningi impilo zabantwana bethu. Abantwana laba ngabethu, yithi abazali babantwana, yithi futhi esingakwazi ukuthi sithi yebo izikolo kazivule noma hayi izikolo zingavulwa. Abazali sabantwana, abazali babantwana yibo abaleseyi enkulu kakhulu la kule nto lenxa ngiyikhangele mina, ngoba siwa singathi thina sizalalela yebo yehulumeni uzokutshwa kuthoyo, kodwa thina njengabazali babantwana sithini? Yonke into yokujika leyana ayibe khona ezikolo before isikolo sivulwa, abantu abangena phakathi laphana bachekwe abantwana bonke ukuthi baright, abana mkhuhlane. Ngoba liyabona lenani leli lokulikhuphuka le, ngiyabonga. Ukhuluma ngesipotini bo endaweni yasekweleni plant.
Ya, mnikama langu nkosikona kuphela. Ye, ngiyalibingelela bonke balaleli. Mina mbuyarapi womsebe ekheze emaphisa lapha. Ye, hayi, siyakuzwa sibili silapha eRamutswa lapha. NgiseRamutswa lapha, seziriRamutswa lapha. Ye, hayi, siyakuzwa sibili corona. Corona siyakwesaba, siyakuhlonipha corona. Hayi, wasibisele muva corona, siyakuhlonipha. Uthi ngaNkulunkulu yezwa isikhalazo zethu, hayi ungathi uyashisa corona la uphile. Hayi, besicela uhulumende bakithi angenele emathebeleleni bakithi, emandebeleni asinikele abantu bakithi ukudla, balamba abantu ukudla nezindlala. Lalo ungahluthwa isithebo kuthi siswalula sokubhetha kungcono. Ye, izinto lazo ziyehle phela zibe phasi bakithi, njengoba sokungenela imali entsha kumbe kahle kube bedwesi kulalo kade kukhona. Hayi, ngiyabonga.
Umupita ngobhita St Josepha. Nazelela lapha icorona le kanya abantu abarilaxa kakhulu man emngcwabeni lapha. Sebavala sekuthi abantu bangahlabeli uma kungcwatshwa, ngoba ukuhlabela lakho kokunye okungathelela abantu umkhuhlane.
Laba-ke ngabantu abasithumezele imilayezelo etshiyeneyo kuWhatsApp kunombolo yethu ethi +1 202 465 0318. Ulakho ukuthumeza owakho khona manje.
Njengoba isikhathi sethu sesingasavumi uba siqhubekele phambili, wothi sikhangele ebesilazo. Seligqonge laya kwabangamashumi amane lathobaminembili 48 inani lasebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe. Ukuthi abalaleli gciwane emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezidlula ezinhlanu 5,027,732. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uTracides Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.